Imidlalo iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leMtare City lizadlala khona leChapungwe enkundleni yeNational Sports Stadium ngehola lakuqala emini. Kuthi ngehola lesithathu iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leZPC Caribe. Iqembu leMtare City lizadlalela esigodlweni ngoba inkundla esakuva esedolobheni laseMtare yatholakala ukuba kayilungelanga ukuba kungadlalelwa kuyo imidlalo yesigaba sePSL. Elinye iqembu belikusimo esifanayo eleNigrud lona lizadlalela enkundleni ye-Ascot layo engasetshenziswanga kuviki lakuqala lapho lisemukela eleChicken Inn kusasa ngehola lesithathu yemini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City lizadibana leleBulawayo City enkundleni yeRufaro kuthi eleFC Bloemfontein lizadlala leleYada ngaseMandaba. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu leHerentals lizemukela khona iqembu leHighlanders enkundleni yeNational Sports Stadium. Ekhuluma lentatheli phezu kwalo mdlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinga Ndlovu uthe okuqakathekileyo yikuthi abafana bakhe bedlale kuhle nje kuphela.
Iaprojekthi yona leyo vele sibhesivele siyilungiselela kumaviki athize adlulileyo ngoba akulanto ongayitshintsha ngadesi udlala igeme eyodwa ungatshintsha ungakaboni lutho. Into eqakathekileyo ukuthi khona nana asifuni ukuthi khona sithembise esingasusa kukwanisa ukukwenza esikuthembisayo khonokho sivele sikukhulumile ukuthi khona sifuna ukukwenza ukuthi sifuna ukuthi sibiseleke osiko lwe-Highland. Nxa abafana bezalwane bezavelokhu bedlala njalo bekwazi usiko lwe-Highland lokhu, I think isabe siright.
Kweminye imidlalo ezadlala ngesonto iqembu le-Triangle lizadlala lelenkezi Platinum ngaseGibo kuthi ele-Dynamos lizanqikelana lele-Shabane Mine ngaseRufaro. Ikanti ele-Bulawayo Chiefs lizadlala lele-Cape United enkundleni eluveve okuyiwo wodwa umdlalo we-PSL ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo kulimpelaviki. Sikhangele umdlalo wokugijima kusasa kulomncintiswano wokugijima we-PPC Matopo 33 mile awuzaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Lo mncintiswano olemijarho eminingi njalo oyiwo omkhulu yilo oqalela phakathi kwe-Matopos National Park kusiyafika emaphethelweni phakathi kwedolobha lakoBulawayo. Kukhona njalo amakhilomitha angamashumi amabili lanye wamakhilomitha alitshumi lwamakhilomitha amahlanu. Lo nyaka abaqoqi balomncintiswano bathe badinga ingcwethi yezilemitshini yakulezi nsuku yokuthatha isikhathi abadlali abagijime ngaso okutsho ukuba lomncintiswano usubalelwa kweminye yezinga laphezulu emhlabeni jikelele. Abazaqhuba kuhle kulomncintiswano wakusasa abalakho ukuyaphatheka kumncintiswano wolodumo owe-Comrades Marathon oqhutshelwa elizweni lase-South Africa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.